Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
manenga amabhasi siwabone kuthiwa ayethulwe ebantwini yakhomishinwa nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni.
Ekuqhubekeni kokusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uzulu sokubonakala amabhasi amatsha abanye abathi lawo ake atshengisa so uzulu ukuthi asethenyiwe enyakeni kodwa aphinda anyamalala
akuze ngubheme iphi pressure lami ngithole bangani because abangani bami bonke babhema so mina mangabhema so nyabe sengizibona ngiyisithutha and labo sebengithatha njengesithutha so lami bese ngithatheke ukuthi lami ngibe hayi
kodwa eZimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthatheni izidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo unathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo.
Ukuthi igciwane lingamemetheke ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalinda kumatitshala.
Asekhuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni kanye lababulawa yilumkhuhlane. Zonke lezindaba abalezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uzulu sokubonakala amabhasi amatsha abanye abathi lawo ake atshengiswa uzulu ukuthi akhona kodwa aphinda anyamalala. Amabhasi la abikwa izihlalo zawo zilokhu zivalelwe ngamaphepha eplastic kodwa iningi lithi ukusilela kwemota zamakhombi kanye lamabhasi kulokhe kubhahile ngoba inhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu dubo zilokhe zingakasungulwa kodwa ziyisithembiso nje kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethe ezinye imoda ezingekho kunkampani yeZupco lazo sezizanikwa imvumo yokuthwala abantu njengakuqala ungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilunge loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ebikhankasela ukuthi uhlupho lolu lulungisiswe.
Ngomnyaka kukhitshwa amakhumbi emgwaqweni kuthiwa sokuzasebenza uZupco ngake ngaba njalo lohlelo lwenye imisakazo ekobulawayo sixoxisana ngakho lokho enyimele inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ngatsho engizaphinda ngikuphinde futhi lanamhlanje ngathi mina gasila transport crisis eZimbabwe gasila crisis ngeze transport esibe lakho yi crisis yokwenza isinqumo senze isinqumo esivele besingafanelanga senziwe kusukusele ekuqaleni esokukhipha amakhombi wonke sithi umuntu wonke kathwale nguZupco. Ngithoni ngalokho manenga amabhasi siwabone kuthiwa ayethulwe ebantwini yakhomishinwa nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni uZupco kalamoda yikuZupco ethethe amabhasi wona lawo imikhehlekhehle ebisisehlule ukuhambisa ukuhamba emakhaya wawazwisa ukuhamba emathareni wathi wafaka ispeaker ikuthola amabhasi akhona ayamacolors wonke weflegi yeZimbabwe ngani isihlahla sethisimusi kuleyinye yellow kuleyinye igreen kuleyinye ipinki kuleyinye yini konke okuthi nguZupco kuphela isinamathi lesinamathiselwe emdilingi wakwaZupco asoZupco lwana yibhasi kaKhumbulani Maphosa enamathiselwe sipike sithi zupu yinto esiqala khona kuzupho kalamuta asiqaleni khona apho so ngaleso sizathu ke uzupho kwa njengecompany kayisoze iprovide kumbe yenelise ukuthi abantu bagijimele emsebenzini edorobheni benze izinto bahambe ngendlela ngoba vele izinto zokuhambisa uzupho kalazo so nakhathe sike sesithi uhulumende uzama ukulungisa inkinga yetransport kazami ukulungisa inkinga yetransport uhulumende ulungisa inkinga ayenzayo inkinga yokukhipha amakhombi yebo kungathiwa simtshayela ihlombe simtshayela njani ihlombe vele yena senza into ayipha ucorrect ama-mistake akho uhulumende akulanto esitshayelana ngayo ihlombe lapha ye singatshaya ihlombe ukuthi sezowabona iphutha lakhe uhulumende selilungise hlezi ingxenye yikho esingamtshayela khona ihlombe kodwa vele kwenzakala iphutha kusukisela ekuqaleni abantu baminyana yonke indawo kodwa akuthelelwana covid kodwa lingagada ikhumbi engelasitiki esibhale guzuko then liyathelelana i-covid yikho nisithi vele bekungela crisis lapha basukubalungisa nje inkinga abayenzayo ikwaba yinkinga yokwehluleka ukwenza isinqumo
ungengezelela khonapho ukuthi obekuyikho okufanele kwenziwe kuyini
obekuyikho bekufanele kwenziwe vele kusukisela ekuqaleni yikuthi ngesikhathi sinanzelela ukuthi covid yathelelwana ngokuminyana wakumele sithi makhombi khubekani lisebenza kodwa lingasahlalisa abantu nga-4-4 lihlalisa abantu nga-3-3 ukuze abantu bangaminyani sibe sesithatha yenali imali kade siyidlalisa sibhadala abantu abaletha imota zethu zaba kuzuko sibathelela ifuyeli sithini sibe sesinikeza laba makhombi sibhadala umuntu lowo oyi-1-1 abangasamthwala yikho lakade kumele sikwenze from day 1 kumbe nxa singena mali yokwenza lokhu bemele siye ebantwini sithi hey bantu saba sesinenkinga lapha belibhadala nge-50 cents kodwa kathesa kusavumi phela abamakhombi bazaphelelwa ngumsebenzi ngangcono kube yi-60 cents ukuze kuthini kukhave lo umuntu ongasagadiwe yonke inkinga yokusolakala kwezimota leyo ibingaso zibe khona ngoba vele besiyabe senze into eyenza isimo sethu siqhubekele phambili kathesi kunjenje kuthiwa ngani kuyehlisiwe kuvuliwe kodwa amakhombo nalawa atshone egijimisana lamapholisi futhi ngoba imithetho yakhona ayicaci ukuthi vele kwehliswe ngaphi akwehlukanisanga ngaphi and yikho okuzasidalela ingozi kakhulu okuzasidalela futhi le corruption abafana labo nasebegiza okumele sikwenza sivuleni futhi amakhombo angene emgwaqweni kodwa maybe sibe sesibakhuluma labo ngendaba yokuminyanisa abantu kodwa njengoba vele siminyanisa kuzupho so akula ncedo asibekeleni basebenze nje njengomuntu wonke esebenza kuphele lokhu ngoba vele kuzupho sihlala siminyene nga-4-4 so la kule ikhombi vele ngelasitika sikazupho asihlaleni nga-4-4 kuphele lokhu nxa kuyikuthi kasifuni ukuminyanisa abantu emakhombini asingabaminyanisa ebhasini asingabaminyanisa ekhombini lebhalwe zupho
lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthathweni kwezidakamizwa ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo amadayipha kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo abanye ngabasebenzisa izidakamizwa ezigoqela iheroin cocaine crystal meth lensango iningi labathatha izidakamizwa lezi babikwa besezikolweni kakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo, besithi kubenza bahlale bejabulile beqhuba izifundo bengena micabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zika-Form 4 kwesinye isikolo esizimeleyo kobulawayo.
Kuze ngubheme i-peer pressure lami ngithole bangani because abangani bami bonke babhema so mina mangabhema so nyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha so lami besengithatheka ukuthi lami ngibe hayi kodwa iqiniso ukuthi okusarayo kugcina so ungenza lami into yakho na ayisayekele sihlala vele ukuthi sihlala kusithi looking bema 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 noma ngile imali sokwenza ukuthi ngicine ngitshontshe endlini noma umgano noma yini siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khona oko nje labangani
ubuthi omoyo uleminyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni
yena athi uyathi usunathile babantu okwesona esisikhathi usakunathile usakudayile induluko zabe zingekho zingekho serious ekuseni waphaphama lapho ayibhabhala zikubulala qala phansi
uDavid Ncube uleminyaka engamathumi amabili uthi yena ungatholi umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje
ngunathama sometimes the explode eka lokho bathi ngothomboni lokho ngusitazini lokho kuyalimaza umzimba lokho khale siyabona ukuthi ma usegasi la kuyabulala ingqondo uthi wabona umngane wakho la yisithi akhela mina ikhenzo kuthiwa uyizo awusakwanza ukudinga imalini ukuthi kwanza ukuthi udinga imali ngxe ngange-$3 or $5 ina ungayithola usayenelisa ukuthi ucabanga ukuthi odala imali ngabe ngayibhenka ithenevideyi
ngulova nguMalvin Mnkulu yole mnyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa
lapha inathi ingoma lapha nizama ukupha ama-stress ukuthi imisebenzi anisebenzi so ukuthi ngikhipha ama-stress kumele ninade khona lokhu nginganatha ngiyenza usentise ngiyabona sendakiwe ngingasacabanga okuningi entshonenile khonapho egangeni vele ngingahambi ngisiya somuntu
pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo uchaza ngoku umsiswa kwezidakamizwa lezi
bakwama club lokho ama NSF lokho wabilisa aba kuthatha ngangabona omnye kuphethe ukuqumeka angiyabe kanje so kuyingwekho abona omnye ekhosela kunitshe zomphakathi olitshe lokuthana engakuphosela nje sethatha ilayitha lighter la se ilayitha labana noma ilayitha labana ingathisa ilitshe liyaliphaka labana sokuthiwa le-smoke lesiya sokusitha kubone sehotha intula umuntu angibona vele ngamthola ungamtshayisa ndawo zange ukuthi ngincimbe kungutshoma kuzozama
izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebizwa isigula imikhuhlane yengqondo uprofesa Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi
indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuya yenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale into embi kakhulu yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane le ndaba yokuthatha ama-drugs
abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatsha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo umongameli Emmerson Mnangagwana kanye wethule umbiko othi usebenzi iqula leziphatha amandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kweleZimbabwe ngiyimelestudio 7 ngikoBulawayo igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Kuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe kanye lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi kusukela ngesonto kusiya ngolwesibili bafika phose amakhulu amane 373 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubhubhe njalo abahlanu. Leli gciwane likhanya selimemetheka njalo lasezikolo. Uhulumende uthi abantu abalokhu bengakahlatshwa kumele bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ngoba lumkhuhlane ulakho ukubulala. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Ngalisa ukuthi igciwane le-corona silibone liqansa ngokuba belivele lingakapheli emhlabeni. Ingakho besikhuthaza abantu ukuthi bangayekeli lezo zinto ezidingakalayo ukuthi bazivikele. Siyakubona kuyenzeka kwamanye amazwe lokho okuthiwa yi-50 wave. Selibuyile njalo nxa abantu sebe relaxile sebekhohliwe lise ngabemetheka ligcwala indawana yonke libulala abantu abaningi kumbe abaningi bagule kakhulu njengalokho sike sakubona phambilini. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bazivikele ngendlela vele kade bezivikela ngayo, baqhubeke besanitizer, begeza izandla ngamanzi alesepa, baqhubeke besenza social distancing, baqhubeke bengayi endaweni eziminyeneyo okungokungafanelanga, baqhubeke bezivikela ngayo yonke indlela vele kade bezivikela ngayo ngokuba igciwane lisesekhona njalo liyabulala.
Ezikolo siyabona ukuthi usuqalisile ukumemetheka lomkhuhlane. Ubona bona abezikolo lohulumende besenelisa ukuqeda kumbe ukwenqabela ukudlondlobala yini?
Ukuthi igciwane lingamemetheka ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalinda matichara yena engazihluphi ngokuthi enzene. Wayethembisile ukuqala igciwane ukuthi uzaletha ama sanitizer njalo uza ncedisa ngama lokho okugqoka okuthiwa ngama mask. Akakwenzanga konke khona lokho, kanti ke uyaqhubeka uyaminyanisa abantwana angazihluphi ngakho. Ngakho ke ngaphandle kokuthi abazali lamatichara abavikela abantwana, ngaphandle kokuthi sikhuleke kabanzi singathemba uhulumende singaphelelwa ngabantwana. Aso uhulumende ngamthemba lokuthi angavikela isizwe entweni enjengale.
Abantu basakuqakathekisa yini ukuhlatshwa kumbe sebebona ngani selidumele edlula usuphelile umkhuhlane?
Bahlukahlukene abantu, bakhona abakuqakathekisayo ukuthi bahlatshwe, bakhona abangakuqakathekisiyo. Okunye okusizile ukuthi abantu baqhubeke behlatshwa ilokho ukuthi uhlatshwe kuyadingakala nxa ufuna ukungena eBotswana, nxa ufuna ukungena eSouth Africa la kuya kwamanye amazwe. Sebefuna ukuthi ubuhlatshiwe ijekiseni yesibili wabuya wathola leyesithathu okuthiwa yibooster. Yingakho ubona abanye belokhu beqhubeka behlatshwa, kanti abanye bazwisisa ukuthi kumele baqhubeke bevikeleka bezivikela ukusiya phambili, kodwa abanye hayi sebehlezi nje vele. Abanye bathatha ijekiseni yokuqala basibadlalela, abanye nje vele akaze bahlatshwa babukele nje. Kuyingozi khona lokho, abantu abasukume bathole ukuvikeleka ngoba sikwazi ukuphambili, asikwazi ukuzayo, asenzeni yonke into ukuthi sizivikele njengabantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso Citizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukwehla kwenani labavoti nxa kuqathaniswa lenani labavota ngomnyaka ka-2018 kuyethusa. Leli phephandaba lithi inani labavoti lehla ngabantu abazinkulungwane phose amachumi amahlanu, 10,448. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eyeZAC isiqinise isandla sokubopha abephula umthetho emngceleni yelizwe. Lumsakazo uthi emkhakhasweni wayo ibophe abamabhasi alichumi lasikhombisa 17 emngceleni weBait Bridge. Amabhasi la kubikwa abengenisa impahla elizweni zingabhadalanga umthelo wejuti. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani badala, salubonani u-Studio 7. Mina ngithanda lama ukuthi mfake wami umbono into engizondayo ngento zama-association E1, ngoba sakubona thina ukuthi kokhona umanxa wa-association like ibukta ile problem yokuthi yayisikontrolwa yibo abantu be-ZANU-PF. Bangathanda hambani lehlabe u-president e-airport, hambani lethola abantu be-ZANU-PF kuba sengapi. Thina konke ana yikho esingakuthandiyo ukuthi sijoyine i-party yabo ngendlela bona abafuna ngayo, sibe sisebenze ngendlela yabo. abafuna ngayo la nxa kuthiwa ilizwe lingelabo sibili balulela kodwa na into esingayifuniyo ukuthi basebenze ngaleyo ndlela ngoba thina asitholi lutho ukuthi besebenze ngaleyo ndlela kula nto esiyithola asilama benefits esilama ngoba imoto yabo ngiyami ngiyisobolele lapho engisobolele khona from garden boy usebenze uzoziyafika kulesi stage esesikisho zone yabona ngemoto engiyakho uqeda lapho umuntu ekungenze kwezepolitiki ngemoto engiyakho into esizondela ukuthi ngoba basebenzisa kakhulu ngomnyaka lwa after that bathe kunjalo azange bathande ukusikhangela sebebhana amakhombi azange bathande ukusikhangela sebebhana amakhombi bavuka bethe wonke umuntu anders ukhombi sisenza lokho esikufuna yikho sekuzondayo ngoba lakathe sibazakhangela uyedwa association emtshele ukukwenza abafuna ukubona ukuthi sifake imbono yethu bafuna ukusitshela ukwenza into esingayifuniyo ukutshela ukwenza thina ngento ezingaso ngento ezingezethu ngelizwe elingeletha hayi lasho ayiphele sithi kokona ilizwe lakhiwa ngabanikazi elizwe so that means that ilizwe libulawa ngabanikazi yasitheli yakhe singakhala senze konke kodwa na akuzama ukulungisa into ezinjengazoniso siyabonga
livuka njani Studio 7 okhulumayo Clopas Zololo Enkayi uzololo enkayi ngithanda ukubonisa umgundlo ngempilo esikiyo eZimbabwe ngikhayela ngezombutho elizwe icela ukuthi abasesibuthweni bona vote bazazele ukuthi baphuma ebazalini besiyavikela ilizwe athi abantu abambalo abavikelayo bavikela ilizwe bachiya abazali babo labafo wabo labantu babo bephakathi kwenhlupho zokuswela zobuyanga zendlala sicela bavikele ilizwe athi abantu abambalo bebavikela ekwenzeni imisebenzi yabo besenzela abantu babo bekholisa labantu babo bekholisa lemuli zabo kodwa zokubona ezabo zingakholisi sicela uvikelwe ilizwe ngicela kuma commanders elizwe ezNA bakhangele ukuthi bavikele ilizwe athi ama individuals amapolisa siyacela futhi lawo bakhangele ukuthi izimoto lezi abazigijimisayo zigade izihlobo zabo zigade abantu babo zigade abazali babo nxa bezigijimisa zisiyabhewuka zibulele lezi hlobo zabo ake sikhangeleni bakwethu kwezomvikela lezi amapolisa ikho lapho engicile khona ngokwenzakala elizweni ilizwe lethu alisabukeki alisahlabusi ngengatsha zikahulumende zona lezi cela ke kuvikelwe abantu bakholise ngebutho labo bakholise abantu ababasebuthweni bakholise ngabantu abangamapolisi kabavikele ilizwe hathi abantu bakhangele umuntu obathumayo bakhulumisane laye ngumuntu phela laye lobe ngikhomanda kodwa bambonise ukuthi laye ulabasulezihlobo
salibonani balaleli nali basakazi beStudio 7 ngufela iqinisa lokhulumayo eqana ejabhiwa elubhane balaleli beStudio 7 nali basakazi beStudio 7 indaba kamnankagwa le yokuthi manje akusabolekwa abantu imali ibhenki ayisaboleki abantu imali uyalibona nje ilizwe ukuthi uyalihlakaza umnankagwa uyaliqeda ilizwe nazi nemoto zabantu zipakile lapho amateksi abantu alayishi imchovo yabantu ayilayishi nendaba zokuthi abantu kumele bangene ngaphansi kwazubu uyabe lokhu iroba abantu ethi usafuna amaqinisi ukuthi aba usafuna amaqhinga ukuthi imoto lezo azibuyele emgwaqweni ma kukuthila usafuna icebo ukuthi ufuna ukusila lezi moto akazibisele emgwaqweni lokhu asale eyenza ayibula la amaqhinga ukuthi imoto lezo ezibisele emgwaqweni ngoba lezo kwazona lezo moto zaziphume emgwaqweni ngendaba zakhe umnankakho ukuthi zivukumele zibenefitise yena zingabenefitisi lena abanikazi bazo so indaba kamnankagwa leyo ukuthi kuthiwe khona abantu abasaboleki abasabolekwa imali ebhenki yona izalo uma ngabe kuwukuthi ifuna imali ebhenki izoyayilanda ngoba manje kuyiwa kuma-elections kanje sekikusho ukuthi le mali seyibanjele lokuthi ngoba kuzoyiwa kuma-elections 2023 izalo ibe inemali yokukhampena ibe inemali yokuthenga laba abantu babo ukuthi behambe behlukumeza abantu ukuzebona yona ingene ikhampeni kahle amanye amaphathi engakhampeni abantu bakithi asihlanganeni sikhipheni lezano eyiyo eyiphoyizini iphoyizini yakhona lusayelokhu yashiwa umgabe ayizange yaba right kungcono nje leyo mbuso kasmith ongcono kakhulu far much better than lo owezano lo osubulele abantu osisihlukanisile osisigcwalisa amazwe wonke manje sigcwele amazwe wonke ngawo lo mbuso kamgabe nomnankagwa nabochiwenga labo labo futhi labo ilwesinkala labo akuyiba amandebele labo sihlukane nama differences la ukuthi lelo umhlobo bani lo umhlobo bani asivoteleni party sibone ngathi thini party isikhipha ebuzimini lo sibuku
salibonani umsakazi omuhle salibonani umphakazi omuhle okhulumayo ngundiweni lana kobulawayo siyacela kakhulu sithala njengesizwe sikamphakazi sicela yeli sikhulumele lalaba abaphambili ngento leyo ukudidiza isiko likamphakazi ukuthi kabalihloniphe siyacela ukuhlonitshwa nathi njengesizwe sicela bazi ukuthi isizwe sikamphakazi siyisizwe esizimeleyo siyisizwe esilobukhokheli baso siyisizwe esinesiko laso sicela ukuhlonitshwa cela kakhulu ukusebe bangenile babhidlizile injelele bayibhidlizile bazenzela umathanda badiliza yonke into bathatha izindiyo bazama ukuhlukuluza kathesi babuyela 1-1 basilandelela badiliza bahambe e-airport egcekeni likamqabuko badiliza isimbolo badiliza isayini yehawu isayamasayini la ngamasayini isimbolo ekhombayo ubuzwe bethu lobuntu bethu ukuthi imvelaphi yethu yonke ikhonjwa yilawo masimbolo abadilizayo kuphela ke sihlonitshwe nathi sisizwe bafuna beze bezwe njani bafuna size sithini ukuthi sibezwe ukuthi nathi singabantu siyisizwe sikamthwakazi size sizimele isizwe sikamzilikazi siyisizwe esizimeleyo thina siyisizwe esizimeleyo siyacela ukuhlonitshwa khonapho sicela ubukhokheli bukamthwakazi ke busukume uvumelane ngesolinye siyazwa kulabanye abakukhulumayo kuzindawo ezehlukeni abakhuluma ngokuthi ye akumelanga kubandlululwe akumelanga asilobandlululo kodwa sikhuluma iqiniso lobuzwe bethu sikhuluma iqiniso lolobuntu bethu lolwesiko lethu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yokudla lempahla iqhubeka iqansa mihla ngemihla kwelemelika kusukela kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Lokhu kuqhubeka lezinsuku kulandela ukuqhamuka kwempi kwele-Ukraine elahlaselwa ngele-Russia. Kodwa amanombolo akhitshwe kuyona le-iviki atshengisa ukuthi imisebenzi ilokhu isiba minengi elizweni lemelika. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi mpela intengo iyakhwela kodwa akusimlandu kamongameli Joe Biden.
Kulezinto eziningi esingazikhangela ezenze ukuthi umnotho lo wemelika ube njalo. Njalo futhi singakhohlwa ukuthi lokho kwenzakala emelika emnothweni wayo kwenzakala emazweni amaningi. But ukuthi thina lapho esihlala khona eAmerica abantu bakhona abantu abajayele ukubabaza lokuthi izinto ezimbi kazenzakali kibo. Basuka bakuthathe bakufake kakhulu engani uthiwa sokuyinto ebabazekayo engani kwedlula ububobo kwezinye indawo. Ngenye indlela wani engikhangela ngayo. Owesibili, owenza ukuthi umnotho uwe nje iminyaka lemibili yedlule sivalelwe emakhaya, sivaleleni elinye ilizwe lelinye ilizwe lizivalele endaweni yalo ngenxa yegcikwane le-COVID. Khonukhana lakho kube lokuthi umnotho ungahambi kuhle ngoba siyakhumbula ukuthi kathesi okunye okwenza ukuthi izinto zikhwele lapha emelika uzenziwa yikuthi izinto kazifiki kuhle lapha. Kule shortage ecreatwa yikuthi izinto ezivela khona le kubo China kazisafiki ngesikhathi. Akulabantu abethula izinto elwandle ukuthi zipangisiswe zingene ezitolo. Kuke kwaba le shortage yabantu abadrive amaroli uhambisa ama-truckers uhambisa impahla endaweni ezishiyeneyo.
Manje ubona ngani ngabe ngumongameli Donald Trump kumbe omunye nje umongameli ubengenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe?
Kungabe kade kungu-Biden kumbe kungabe kade kungu-Spatamandla ohlakaniphileyo ngenxa ye-COVID lokhu besiza kubona kuphela. Kathesi iChina eyiyo ebumba zonke izinto eziningi ivalile. So ushota kwezinto lokhu esikukhangeleleyo kuza kuya phambili futhi ngesinye isikhathi. Owesibili, okwesithathu, kule mpi ye-Ukraine, lobe iqaliseka thesi but ilakho kwi-economy yami ngoba izimali zonke lezi abaziphiwayo
lazo ziyenza ukuthi i-economy yelizwe ingahambi kuhle ngoba kayisiyo into kade ku-budget ka-Biden lokhu ukuthi ngiza budgetela ukuthi ngizahlengela ngilizwe lelempi yakho impe ebuhlungu kakhulu yenza i-economy zakwezinye indawo zingahambi ngoba isiqokocela ukuthi i-America ibithengi energy ngapi e-Russia kanti sokule shortage ngoba kasisa ilokhuzeni sokusiba le shortage then sokusenza ukuthi intengo yamafutha idule ngoba kasisathengi elizweni leli kade sithenga kilo ngezinye izinto zonke ezenza ukuthi i-economy ingani igelezela endaweni engayisiyo but thina esihlala ezindlini abantu abangakukhangeli ngokubanzi sesubona ngani ukuthiwa kuyimithetho kaBiden eyenza ukuthi izinto zibe njalo kathesi okwakathesi mina ngibona ngani izinto ezi-affect umhlaba wonke njalo indlela umhlaba obudlelana ngayo kathesi kule misebenzi egcweleyo engelabantu abantu kabafuna ukuhamba emsebenzini
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande